indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani solukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 7 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile.
Abe inhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga yelizwe elibhekane lazo.
Abantu laba bacalwa ngecrime of theft on grounds that at the time besiya raider. Izinto ezilooted abasazanye bathambisa e police station, so the state is accusing them ukuthi kwaku they had my intentions to steal.
Umthethwandaba kamanje kobulawayo uphe amapolisa amabili ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwahlulelwa ngomunye umanje. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamhlanje, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamuhla, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Inhlanganiso eziqoqe ukukhalala umsebenzi lokhu ezibalisa iZimbabwe Teachers Association leProgressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engengezelela iholo labo. Inhlanganiso lezi zithi njalo isilinganiso sababalisi abangasayi ezikolo sifika kumathumi ayisithiyagalombili ekhulwini i-80%. Kuthi labo abahambayo kabafundisi. Lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende sechilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali yokongezelela izisebenzi zakhe iholo. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sezimta umnumzana Richard Gundane wachasisa ngomumo osezikolo.
Esikubonayo ke ukuthi endaweni eziningi ababalisi abahambi esikolo, nxa sikhuluma ngama percentages ngakhuluma ngama 80%. Abanye abahambayo ke kukhanya bayahamba kodwa bengagcini besebenza nxa besendaweni yabo, kutsho ukuthi bayabe labo ku-strike kodwa kuyi-sit-in. Abanengi i-strike yabo it's stay at home, basekhaya. So yiyo into esiyibonayo ukuthi lokho kwenzakala lokho even kusasa, siyabe siloko siqhubekela phambili lokukhalala umsebenzi. Sesidinga ke khathesi ukuthi sibone ukuthi ngaphambilini sesizadinga ukuthi sikhulume lezinye ingatsha zikahulumende. Sesibonileke ukuthi sesibe sakhuluma le-executive lama-ministers. So kuzameleke ukuthi siqhubekele phambili sikhulume ngephalamenti yeZimbabwe ngoba layo njengelokhu zenu njenge-legislature balakho okumele ukuthi sikhulume la. So siza kudinga-ke ukuthi sikhulume lo gatsha lonolo olukahulumende ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kungaphathisa njani ababalisi. Kodwa sikhuluma khathesi hhayi ukukhala lomsebenzi uloko oqhubekela phambili.
Kulankulumo ngitsho phakathi kwenu lo hulumende esikhona kwamanje sikhuluma nje.
Hayi, sigcineke ukukhuluma lo hulumende ngemande kuleviki, sakhuluma sabona ukuthi ezinye izinto sizazihambisa njani ngaphambilini, kodwa-ke kungelamphumela ephumileyo kulelo la. So sizabe silokho sidinga ukuthi sihlale phansi labo ukwenzela ukuthi sidinge ukuthi lokhu esikuthi ngama non-monetary benefits, lokho esikuthi ngama education sector specific allowances, singakusebenza njani. So siyabe silokho silala labo phansi, yebo bavumile ukuthi ngaphambilini siyaphambili, siyabe silokho silala phansi sibone ukuthi kungalungiswa njani.
Nxa sikhangela inhlelo kwezemfundo, ungathi ziphazamiseka njani okwamanje nxa sikhangela imihloliso ekaJune, sikhangele lezinye inhlelo nje kwezemfundo, ungathi ziphazamiseka njani ngokukhala lomsebenzi kwenu?
Yebo ke kuyaphazamisa, kuyaphazamisa sibili. Lathi yikho esikuthoyo ukuthi lokhu kungakayenzakali ukuthi inhlelo zefundo ziphazamiseke. Kumele ukuthi inkulumo zethu esizenzayo yona iyidialogue ngesikhiwa. Thina-ke imisebenzi lohulumende siyenze ngendlela ezayenza ukuthi kube le mpumela ekwanisa ukuthi abakalisi baphiwe imali eyenelayo.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe, ezomnotho kanye lenhlalakahle kaZulu. Abo manyano lo banxuse abenhlanganiso ezithile zikaZulu kanye labamabandla ezombusazwe, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli weZANU-PF akabuyanga emhlanganweni owenzelwe eHarare International Conference Center, lanxa phambilini ubesazisile ukuthi uza kuba khona emhlanganweni lo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beziculwa bezigcwele ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele eqedeni indubo ilizwe leZimbabwe libhekane lazo. Lanxa umongameli Mnangagwa ubengekho, ubemelwe ngumphathintambo wezomvikela onguye njalo umgcinisihlalo weZANU-PF unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri ofunde amazwi kaMnangagwa.
You will realize that congregants of the church,
sizananzelela ukuba abantu banye abasemabandleni ezokholo yibo njalo abatholakala emabandleni ezombusazo. Njengomongameli olalelayo, ngizimisele ukuzwa imibono yenu
on various issues and developments in our country.
Ukungabi khona kukamongameli Mnangagwa kube yinto ecunule abamanye amabandla ezombusazwe abenxusiwe, agoqela umnumzana Nelson Chamisa oMDC oveze ukuba ubefisa ukuba ngabe uMnangagwa ubekhona.
I'm coming here as a leader of a people who have been brutalized, assaulted.
Zalapha ngingumkhokheli wabantu abahlukumeziwe, batshaywa hathi ngoba belomlando, kodwa ngoba kungamalunga e-MTC. Angizwisisi mina ukuba kungani sijezisa uZulu ngendaba zezombusazwe. Leli lizwe liqakatheke okwedlula umuntu wonke.
This country is far more important than any one of us.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, ZCC, uDr. Reverend Kenneth Mtata, uchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans, ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini, kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile. Futhi siyabona ukuthi kuzoba le ndawo yokuthi sihambe phambili ngendaba leyi, ukuze siyobona umongameli welizwe ahlangane lalo omele akhulumisane laye uNelson Chamisa.
Ukungabi khona kukaMnangagwa uthi akubahluphi kangako, njengoba ethumele abaze ukuzommela.
Sibe sizojabula kakhulu kodwa kuyenzeka ukuthi umongameli umela yenza ama-priorities asazi ukuthi i-promise lapha lo chairman we-ZANU-PF uMinister Mchinguri ukuthi umhlangano ozayo uzobe khona. So sizothatha leyo i-commitment sihambelayo phambili.
Umthatha uthi owalamhla umhlangano wahlukile kulobizwe ngumnangagwa lapho enxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho lwanyakenye.
U-president ule right yokumema labo abasebenza layo kuleze mbusazwe. Izolo wa umhlangano wama-politicians. Le ibe i-broader conversation. So sicabanga ukuthi le ibalulekile ngoba ibuyisa wonke umuntu.
Unkosikazi Hingani Mkandla ovele kobulawayo uchasisa ngomhlangano wanamhlanje.
Ngizwile ukuthi into eyenza abantu bengazwanani yokuswela ukuthula. Nxa kungaba lokuthula ebantwini singahlalisana kuhle. Kusuka lapho esihlala khona ezindlini zethu, kuma communities lapho esihlala khona, kungaba lokuthula. So engunanzelela kakhulu ukuthi kufanele siqale siyeshumayela ilizwi lokuthula.
Laye njengochamisa usole ukungabi khona kukamnangagwa.
Ambona ngani ukungawini kwa-president la akubanga kuhle. Ngabe ubuyile njengomkhokheli wazokuzwa ukuthi kathi njengabantu bezinkonzo, amabhishophu ezinkonzo bebizile ukuthi asibe sizohlangana, befisela ukuthi kube lokuhlalisana phansi kukhulunywe ndawonye. Ezokuzwa ukuthi kathi abantu bafiselani, abantu bafunani ngelizwe.
Lo mhlangano owenzelwe eHarare International Conference Center uqoqwe ngabomanyano owe-Christian Denominations in Zimbabwe, ungenwe ngabenhlangothi ezishiyeneyo zempilo ogoqela abezombusazwe, abakubhizimusi, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu labavele kumabandla achiyeneyo ezokholo lwesiKristu. Bekuculwa ezokholo njalo kuthandazelwa ilizwe leZimbabwe ukuba lenelise ukuphuma ebunzimeni elibhekane labo. Ingoma zonke ebezihlatshelwa bezifakaza ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba akhokhele enhlelweni zokukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zabantu baleli lizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje uphe amapholisa amabili ayewetheswa icala lokujontsha ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwehlulelwa ngomunye umantshi bethi unkosikazi Sithembiso Ncube abamthembi ukuba uzaphatha kahle icala labo engayelamanga cele. Batsho lokhu ngoba ngeviki edluleyo ubalele imvumo yokuhlawulela imali yesibambiso sebail njalo lezinye inkulumo zakhe ezingabaphathanga kahle. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokobulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili ethoniswa emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold lapho umantshi uSithembiso Ncube evumele ukudluliselwa kwelinye idale udaba lwamapholisa acalwa ngokuthatha ngaphandle komthetho impahla eyayithunjiwe ebalisa amatanka egas labo makhale khukhwini. UThulani Nyathi lo Victor Peter Munondo abasebenzela enkambeni yamapholisa emzini wentumbane bebemelwe ligqwetha unkosazana sisasenkosi Sihwa owedube Banda Ziraya Penga and Partners batshele idale ukuba izibotshwa zithi aziboni ezalalela ahlulele ngokuqondileyo icala labo. Unkosazana Sihwa uchasisa icala lezibotshwa.
Abantu laba bacalwa nge-crime of theft on grounds that at the time besiya raider izinto ezilooted. Abasazanye basihambisa e-police station. So i-state is accusing them ukuthi they had my intentions to steal.
Unkosazana Sihwa uthi lamuhla bekumele liqale ukwahlulelwa leli cala kodwa izibotshwa zalile zacela ukuba liyethonisiswa kwelinye idale.
Namuhla besifike ekhotho bekumele siqalise i-trial kodwa ama-accused persons babele lo mbono ukuthi i-trial yakhe yabo won't be fair in terms of the constitution on grounds that the same court yet dismissed the application. So because of that, bacele ukuthi in case yabo be transferred to another court where they feel that they are going to have a fair hearing in terms of section 69 subsection 1 of the constitution. Njalo sithe sikucelile yona le application sigrantiwe indaba yethu sisiza ngena court 5 sokumele sihambe ka test court 5 siyedinga ilanga lapho sizangena khona for trial.
Umchuchisi umnumzana Alphonse Makonese yena utshele idale ukuba inkamba yamapholisa entumbane yathola umbiko othi kulempahla ezazithunjiwe zafihlwa emoteni efileyo esilindweni samabhasi esentumbane bus terminus lapho izibotshwa ezathunywa iziphatha amandla zazo ukuba ziyecwayisisa ngalezo mpahla kodwa baphenduka enkambeni belengise izandla. Unyathi lo Munondo bacalwa ngokuthi bathi befika lapho okulempahla khona batshela abalindi bale indawo ukuba babatshengise impahla ezithunjiweyo bathunyiwe ukuzozithatha babikwa baqhubeka bezithatha kodwa abafikanga lazo enkambeni. Babikwa njalo ukuba befika kule indawo babezibiza ngokuthi ngumpholisa uMaveya lomoyo. Impahla ezithunjiweyo abasuka lazo entumbane bus terminus abangazifikisanga enkambeni yamapholisa zibalisa amatanka amabili egas alesilinganiso sama kg amahlanu, omakhala ekhukhwini abayisificaminwe mibili, lembodlela eziyisithupha zamanzi ebattery. Njalo lokhu kwabhalwa kugwalo lwezehlakalo zentumbane bus terminus. Kusenjalo kulojaha okhankasela amalungelo ombusazwe lamalungelo abantu ukukhanya kwenkosi Mkandla, yena obemelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights, ophume engelacala ngemva kokuma phambi kwedale likamantshi eGwanda lapho ecalwa ngokuba wadala udlakela lokubulala impahla ngesikhathi kutshengiselwa kunyanga edluleyo. Kusenjalo umqondisi wenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe u-enjiniya Louis Mukwada uthi inkampani ilahlekelwa imali eningi kakhulu, ayitholi inzuzo kuhlelo lokuthwala abantu besuka edolobheni bebasa emalokitshini kodwa bakhanyelele ukuba uhulumende angenele abatholise imali yokuvala leyo elahlekayo. Kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edlule, uhulumende ubambe ngamandla ukuba inkampani National Railways of Zimbabwe labanini bamabhasi azimeleyo bathwale abantu ngedola ukuya lokuvela edolobheni, kuthi isitimela sona sihlawulisa ingxenye yedola elingalethi inzuzo kuNational Railways of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo zokuxazulula inkinga zombusazwe elizweni seziqalile lanxa inkokheli ebalulekileyo nxa kukhangelwa impumela yokhetho ebalisa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bengakadibani mathupha. Abanye bathi lokhu kufana lakudala ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho kubusa umnumzana Ian Smith lapho okwenziwa inkulumo kulabo Bishop Abel Muzorewa labanye ababizwa emhlanganweni wenkulumo ezifana lalezi ezifuna ukwenziwa kodwa inkokheli yezaphu leyezanu ingayanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda onguye osungula lingxoxo.
Daba okokuqala kungani sapha iZimbabwe ithemba lokuthi thina sizalungisisa ezenotho ezepolitics. Ngaphambilini impumelo yama-election ayisahambanga njengoba abantu bavota. Saphinda samemezela sathi sifuna kube lenkulumo ye-legitimacy yokuthi sibili umongameli ngubani. Abantu basihleka sathi sifuna ukuthi sikhulume, yikho thina sizimisele ukukhuluma sibili hathi kubutha abantu bona ngani ikudlala ngesikhathi njalo upresident Nangagwa umuntu ofanele ukuthi laye buye engupresident weZanu PF hayi kubuya njengopresident welizwe sefike lecture etshela abantu ngani ungulecture noma nguteacher sibona ngani ikudlala ngesikhathi kakabakazimiseli ngake ngine khonapho kwamanje
ye hayi kuyezwakala mfundisi Motsi uyayizwa naso imbono kababa uMafa lapha uthi yena hayi kumele bahambe belingana kungabi lo mongameli uthini wena
ya ngiyabonga baba ingxoxo yeZimbabwe ukukhulumisana kwabantu into enhle thina abamabandla abamachurch siyakusekela lokho ngoba izinto ezombusazwe nxa bona bengavumelananga bona ngokwabo kunzima ukuthi kuba lokuthula ukuhlaliseka koluntu eZimbabwe so besicabanga ukuthi kuhle kakhulu yikho ubona njengamabandla siyazama ngandlela zonke ukuthi sikhuleke lokubuyisana ukuthi sizame ukuletha abantu ukuthi babuyisane kukhulunyisane ukuthi balungise izinto zeZimbabwe so thina siyakwethemba kodwa into eswelakalayo eZimbabwe ikaphesi ukuthi khona lo bakukhulunywa khonoko ukuthi khona abantu kumele bakhulumisane akukabe le lamanyathela asegcekeni ukuthi kukhulunywani kathi
nantu daba baba Mafa uyakhuluma lapho umfundisi ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani kuyini nxa kuthiwa bamele bakhulume kuyini kahle kahle ukukhuluma kwakhona ukukhulunywa
into yokuqala ngifuna ukuthayela ihlombe uDr Reverend Motsi umlamlankunzi ungakuthi wena uyalwa uphinde ube ngumlamlankunzi kwenzakala ngo-1896 uRhodes wahlupha amaNdebele inkosi uRobhengulo wanyamalala wazenza umlamlankunzi lanamhla lokhu sihlupheka sisizwa ubuhlungu becolonialism awusoze ukuthi wena lawe ufuna ukwenza i-solution sisiba ngu-chairman umlamlankunzi e-Afrika lapho kusadik community sibe le-AU sibe le-AU uma sokusala kule United Nations angithi so sibona ngani ukuthenga isikhathi lokuphambanisa abantu esingathi ngesikhiwa buying time sikhuluma ngani i-agenda yiphi i-agenda yi-legitimacy ama-election thina njengoba salitshela kudala ukuthi asiwavumi ngoba siyakwazi ukuthi sanqoba yinto yokuqala esizakhuluma nge-legitimacy ukuthi kanti ngubani ofanele ukuthi ebe ngumongameli singasuka lapho sesibonile ukuthi hhayi sisebevumile abantu sesingadinga into ekuthiwa yileyana transitional authority engagcina sibanjwa ngomunye ongasiyo-politician bonke laba abantu ababebe ngama-politician bayakeba bengama-observer sidinga abantu abangathi bambela uhulumende kwesikhatshana kusalungisa imithetho lama-reforms loku-regularize imithetho loku-harmonize i-constitution khathesi MDC alliance ingake yacheya lowo mhlangano naiza iZanu PF ingake yacheya lowo mhlangano ngoba ba-interested njalo ngifuna ukuthi ubaba uMotsi engilalele ngithe abantu abatholeleneyo yiZanu PF the-MDC alliance abantu abangancedisa labo i-civic society inclusive of labor churches all NGOs
ye mfundisi Motsi ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo kathesi kuzagcina kulo kukhona yini okuphumelelayo njengoba bonke bakhanya ababili laba uMongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bale nto abafuna ukuqala ezilungiso ubona ngani kuzagcina kuphumelela yini
okwakathesi mnumzana ukuthi kukhanye ukuthi kuzaphumelela yini kumbe hathi hayi lawo ngamanga ngoba into ekhona ukuthi abantu kumele babe lombono ofanayo ukuthi siza silangazelela ukusuka lapha sisiya laphaya ukwenzela ukuthi kona singakhutha umbono lowana at least kuya abantu bayenelisa ukubuyelela kuleziyana indawo ukuthi kathi sipambukela kumbe sile problem lapha.
Alo ke ngumfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Live talk uhlelo oluza manje ke ngemva kwemizuzu emhlanu elandelayo sixoxa ngo kudaba olutukuhlelo oluthiwa asihluzeni bomama sixoxa ngemizamo eyenziwa ngamabandla athiyeneyo ezokholo lwesiKristu njalo lawo ezombusazwe ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwenkokheli yeZimbabwe eyombusazwe. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlele. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuthikaza kwamanye amazwe awe-European Union ukwamukela kozibeke esikhundleni sokuba ngumongameli okwesikhatshana kwele-Venezuela uJuan Guaido kungabe kunikeze ithuba umongameli Nicolas Maduro lokuqinisa inhlelo zakhe zokuphatha ngocuku labo abaphikisana lombuso wakhe. Ele Hong Kong seliqalile ihlandla lokuqala lokubunjwa komthetho wokujezisa labo abeyisa ingoma yesizwe yakwele China iNational Anthem. Lumthetho udinga ukuhlawulisa abazafunyanwa beyisa iNational Anthem inkulungwane eziyisithupha zamadola i-6300 loba ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka emithathu. Lapho ke besijayiva lo Skyiva esithi yena imali yeqolo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani kuhlelo lwethu kasikhangele inhloko ebesilazo. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denomination in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga elizwe elibhekane lazo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lingasithinta ngo-fast 6 ekuseni.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.